I-PAKS yona ilo mthetho wokuthi u-fisherman iyabhadala ku-PAKS umthelo wokubamba inhlanzi. Kodwa u-trader nxa ezothenga inhlanzi ku-fisherman ubhadala umthelo kukansela owe-vendors license owokuthengisa inhlanzi. Kodwa sibona abe-PAKS sebelandelela omama laba bebathathela inhlanzi zabo, bethatha le ndishi zabo. Bethatha inhlanzi lezo besiyakudla nemuli zabo azithengiswa, inhlanzi lezo ukuthi bezi-auctioning bezihendwe over u-government. Bayazidlela le muli zabo, bebuyele kusasa futhi beyithathela abantu inhlanzi bezidlele emuli zabo. Lalaba abahamba amabhasi bayathathela amakhula box yabo igcina inhlanzi umntela wonke amaphepha afunakalayo emthethweni.
Kuyini elikwenzayo ukwenqabela lolu dubu?
Angithi yabona okushubhayo ukuthi nxa kulesi sebenzi sikagovernment esiphuma emfolweni siyahlupha ukusilungisa. Sizama ukukhuluma labakhulabo, ngeke ngakhuluma lo minister we-environment la esithi hhayi i-PAKS umthelo ubhadalisa umthelo wokwemba kumbe okuthatha zona ezizeganga ama-resources. So i-resource iyabhadalelwa nxa umuntu ethatha, kodwa nxa umuntu eseyithengisa kuyafana lo muntu oyabe ethengisa amabhentshi kumbe ama-wardrobe ukuthi abebasebhadalisa umthelo, kufanele bebhadalisele wantu ugamu lezihlahla. So kule license ye-harvesting which is ebhadalwa ngama-fishermen, kodwa leyo yokuthengisa akufanelanga abe-PAKS bengenele futhi. Sesikubona sekuyikuyibusela lokuya, ngoba kube lo minister la wavumelana lami ukuthi hhayi into abayenzayo ayilunganga.
Uthembiseni manje uminister?
Awuthembise ukuthi kuzalukhangelisisa udaba lakho nibone ukuthi bakwenzelani khona ngaphina, but esikubona nje ubusela nje okwenzakalayo.
Sike sabona emaphephandabeni lapha kuthiwa khona uthe nga omama laba bayafakela abantu be-PAKS laba ishefu ukuthi bafe.
Ukuthi nje amaphephandaba bayalukhukhubeza udaba lolu. Thina sikhuluma ePalamende sakufaka sobala ukuthi nxa uhulumende engenzi lutho ngokuzonda abayikho khona omama labana abathathela inhlanzi zabo, kungenzakala ukuthi omunye uzagcina efaka ishefu enhlanzini leziyana, ngoba bayazikwazi ukuthi ziyadliwa ngabantu be-PAKS abazijontshileyo.